Ummeli weHarare North edale lephalamende umnumzana Rusty Markham webandla eliphikisayo ele-TCCC ukhweze isicelo emthethandaba waphezulu owe-High Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguzulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kamnumzana Markham, umnumzana Danford Halimani, ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba we-High Court lamhla ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters' roll. I think the people of Zimbabwe still need the voters' roll.
Ukungelani nempumela yaleyo daba sayidinga leyo voters' roll. Abantu baseZimbabwe basayidinga i-voters' roll, njalo umthethwandaba ukubonile ukuba kulensuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngale voters roll le, kodwa lokhu engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-TCCC unkosazana Ellen Shiriyebenga uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-TCCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Markham labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuwuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe, ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukazulu. Umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasincedisa thina njengamabandla labantu jikelele ukuthi sisuzisise ukuthi ugwalo lona lolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini. Sikhangele ukuthi umuntu lo muntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele abe khona.
Umnumzana esidlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni, ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo, kakho omunye yini okuvoters roll ongafanelanga abe khona. Ngakho-ke lababelusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi insuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti-ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhithiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela-ke kuzaba lula ukuthi labo bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yezanu-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court kusicelo sikaMarkham yehlule, kodwa abezeki bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolu gwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.